Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
With this particular mutation, unfortunately, there are parts of the spike protein where it differs from what existed from for the earlier virus.
Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le COVID-19 kwele South Africa ngemva kokuba sekuvele ubufakazi bokuthi umuthi we Oxford AstraZeneca obusuthengiwe awusebenzi kuhlobo legciwane olutsha osoluqhamuke kulelo lizwe.
Thina njengabantwana besikolo imali asiyithole ukuthi sikwanise ukuthi sithenge idatha leni ukuthi senze ama-online lesson lawa kuthiwa singakwanisa ukuthi siwayena.
Izifundi zemakolejini sezisole kakhulu amakoleji ezifunda kuwo zisithi akhweza kakhulu indleko zokufunda ebulenjini be-internet. Kufe abantu abalithumi izolo bebulawa yi-COVID-19. Ingcwethi zempilakahle zisithi lokho kuveza ukuba ulaka lwaleli gciwane luya lusehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kufe abantu abalithumi izolo bebulawa yi-COVID-19. Ingcitshi zempilakahle zisithi lokho kuveza ukuba ulaka lwaleli gciwane luya lusehla. Sebefika kunkulungwane ezingamachumi edlula amathathu, 34,552 abantu asebetholakale bele coronavirus elizweni. Leli gciwane libulele abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu, 1,326 asebeke balaliswa yilumkhuhlane, kodwa basila sebezinkulungwane ezifika phose amachumi amathathu, 28,551. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu, 106.2 million. Ababanjwe igcikwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili, 2.3 million. Elemelika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-coronavirus emhlabeni jikelele. Sebekuzigidi phose ezingamachumi amabili lamathathu, 27.7 million yabulala abafika phose ingxenye yesigidi, 463,483. Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kwele South Africa ngemva kokuba sekuvele ubufakazi bokuthi umuthi we-Oxford AstraZeneca obusuthengwe yilelo lizwe awusebenzi kuhlobo lo-coronavirus olutsha oluhlasele i-South Africa. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Ukukhokela inhlelo zesifundo zokuhlatshwa kwamajekiseni avikela imikhuhlane e-University of Witwatersrand eJohannesburg, uSqwiqa Mfundo Shabermadi uthi impumela yocwaningo abalwenzileyo iveza ukuthi umuthi we-Oxford AstraZeneca vaccine abebewuthenge e-India ngeviki ephelileyo awulamandla phezu kohlobo lwe-coronavirus esitholakala kwele South Africa. Uthi bathole ukuthi amandla alo muthi ayisilinganiso songamachumi amabili lambili ekhulwini, 22%, kusitsho ukuthi uyakhulelwa yi-501Y V2 variant etholakala kwele South Africa lakwamanye amazwe ambalwa.
With this particular mutation, unfortunately, there are parts of the spike protein where it differs from what existed from for the earlier virus.
Uhlobo lwegciwane elitha leli lilokuthile okungekho emuthini owawulungiselwe ukulwisa igciwane lakuqala.
That particular spike protein means that it might well be less effective in terms of neutralizing the activity of the virus.
Uhulumende uthi impumela loncwaningo iphume evele sethengile umuthi weOxford AstraZeneca vaccine. Lolu hlupho seludale ukuthi uhulumende amise ukuhlelo lokuhlatshwa kwamajekiseni alo muthi obekhangile lokuthi kuqale kungensuku zatshwala. Sokube kwatholakala futhi ukuthi umuthi lo akufuzanga kuphele inyanga kamabasa ungasetshenziswanga. Umphathintambo ogatsha lwezempila kahle umnumzana Zweli Mkhize uthi sebelindele ukuthi ingcitshi zezempila kahle zibaphe umhlahlandlela.
First thing we want is our scientists must tell us what do we do with AstraZeneca and how quickly
can sifuna basitshele ukuthi siza kwenze njani ngesigigi samajekiseni alo muthi esawathengayo.
The plan is to find out from scientists how to deal with it going forward.
Umnumzana Madu uthi basacubungula ukuthi kambe umuthi bangawusebenzisa unjalo yini njengoba ulawo amandlanyana ukuvikela ukugula okwedlulisa amalawulo lokufa kwalabo asebehlaselwe i-coronavirus. Enye ingcitshi kwezempila kahle unkosikazi Glenda Gray uthi indaba ezimnandi ukuthi usukhona omunye umuthi okhombisa ukuthi ulamandla ekulwiseni igciwane le 501YV2 leli.
The J&J A26 vaccine protects against severe disease and hospitalization and death.
Sesithole ukuthi ivaccine yenkampani yeJohnson and Johnson iJNJ A26 ilamandla okulwisa igciwani le 501Y.V2 elitholakala kwele South Africa
from the A26 J&J vaccine.
Lezi ndaba sezemukele ngendlela esijineyo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Ngemva kokuba uMongameli Ramaphosa azise ukuthi labo abazukuthiwa phandle nxa sekuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-coronavirus. Abanye bakhala ngokuthi kungenzeka kutholakala nzima kwalomuthi kwenze kube nzima ukuthi labo njengezalwane zakwamanye amazwe bawuthole lula njengokwazisa kukaRamaphosa. Abanye njalo bathi kumiswa kohlelo lokuhlatshwa lokhu kuzafaka impilo zabo engozini njengoba iSouth Africa iyiyo ehlaselweyo okwedlula wonke amazwe kuzwekazi le-Afrika. Kodwa abanye ababalisa unkosazana Catherine Moyo bathi lezo zindaba ezihlupha abafunayo lowo muthi hatshi bona.
Ifike ibizo ngubani leyo vaccine? Mina I don't remember ngi-applyele ivaccine. Ifikele abantu ebantwini baya bayifunile. Mina as long as ngizobe ngi-sanitizer ngizifakele imaski yami ukuthi bona bathini ngamavaccine angeni ndawo azange ngibize vaccine mina. Isithunywa sami nje asivumi ukuthi ngifake ivaccine.
Kusenjalo ingcithi zixwayisa ngelithi sekungenzeka kube neminye imihlobo ye-coronavirus evumbulukayo okuza qhubeka kusenza kube nzima ukuthi imithi yokuyivikela esikhona isebenze. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngodaba lokutholiswa kwazo amanzi iCouncil yaleli dolobho elokhu iqhubeka ngohlelo lwayo lokwabela amanzi ngemva kwensuku eziningi. Lanxa izulu liqhubeka lisina, osekulakho ukugcwalisa amadamu anathisa idolobho leli. U-Anastasia Ndlovu osethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Izakhamizi kobulawayo sezilomnyaka zibhekane lodubo lwamanzi olulokhe luqhubeka izulu lisina kuhle lonyaka osekuchiye zimangele ukuba uhlupho selungaphi. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nomqhele Gumede ngomunye wabamangaliswa yikwenza kukamanisipala.
Ngibhekane lodubo lwamanzi, amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya paper esithi wafuna 600. Sina lokho esiwagcine mid February amanzi. Asikwazi iwaphi esiwajajiwe.
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane Jikelele we-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi akasazwisisi okwenzakalayo manje.
Kulosizi ukuthi ngakhuluma ngokuthi kuleso sibanga kodwa kabasitsheli okucacayo ukuthi uhlupho kuyini ngoba lonyaka izulu linile. Besikhangelele ukuthi njengoba izulu linile labo baza kubona ukuthi abazali bababekezelela ngesikhathi kungala manzi kathi esikabasinika manzi.
Ukhansila wePhumula unkosikazi Sikhululekile Moyo ongumgcini sihlalo weFuture Water Action Committee uthe sebeguqula uhlelo lokwabela abantu amanzi.
Kathi sesikukhangelele njengeBulawayo City Council sikuhlelo lokuthi sesiqalisa ukuthi sesibisela kuhlelo lwe-144 hours oluqale lamhlanje. Kusho ukuthi abantu zabakuzwisisa ngoba ngemva kwalezi zinsuku besikwanisa ukuthi abantu baqede iviki kumbe kube yi-10 days bengelamani. So yikho bekuluhlupho olukhulu, kodwa khathesi ngendlela yokuthi amaphamsi ethu lawo asincedisa ukuphamba amanzi aseqalisile ukusebenza efloses. So khathesi sesiphumba amanzi amaningi. So siyaqalisa ngokuthi sithethe amaphasi ethu ukuthi wonke amalokuthi siwanike ama-144 schedule. Kube sokusithi kusiyafika mhlaka-15 sebe sesiku-72. Kusiyaphela inyanga ka-February sebe sesiku-48 hours. Kuqalisa uMarch sikhangelele ukuthi at least sebe sesithola 24 hours.
UBulawayo ubhekane lodubo lokugavunelwa amanzi kumnyaka ka-2020 kulandela ukoma okuthethe phose iminyaka emithathu okubangele ukuba amadamu atholisa idolobho awome. Kulandela ukuna kwezulu lonyaka, uZulu ubekhangelele ukuba athole amanzi malanga onke kodwa kwehlule kulandela ukungasebenzi kahle kwemitshina ebilungiswa edonsa amanzi osekubangele ukuba idolobho liqhubeke ligavunela uZulu amanzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izifundi zemakolitshini sezisole kakhulu amakolitshi ezifunda kuwo zisithi akhweza kakhulu indleko zokufunda ebulenjini be-intanethi ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izikolo kwele Zimbabwe ezivalisa amakolishi zivalwe nyakenye ngombimbitho ngemva kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 okwenza ukuba ilizwe libe phansi kweziqondiso ze-lockdown. Izikolo eziningi zicine zibanjwa ngamandla ukuqhuba izifundo, zisebenzisa indlela zakulezi nsuku eziguqela ukufunda ebulenjini be-intanethi. Kodwa amakolishi amaningi kawakenelisi ukuba asebenzise indlela lezi kakuhle. Kuthi Diego yaqhubeka iphezulu kuna bengafundi malanga onke. Utafasa Jikandiwa isifundi se-coalition ye-Christian College of Southern Africa COSA uthe bathwele nzima ezifundweni zebulenjini ngoba lendleko yokuthenga amagagasi edatha layo ibiza.
Sina njengabantwana besikolo imali asiyithole ukuthi sikwanise ukuthi sithenge idatha leni ukuthi senze ama-online lesson lawa ukuthiwa singakwanisa ukuthi siwayenze. Sesikhanyela futhi ngesikhathi lese-COVID kunzima kakhulu ukuthi sikwanise ukuyadinga imali phandle la. So besicela ukuthi uhulumende nxa engakwanisa sincede.
Lokhu kusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezifundi eye-Zimbabwe National Students Union Zinaso umnumzana Dapiwa Chirika yena okhala ngendlela amakolishi asebenzisa ngayo i-internet.
Well, it is undeniable that online learning is the future and we must embrace the tech revolution. We must never compromise the right to learning in the name of me.
Loba nje kufuze sifunde ebulenjini be-internet, akumelanga siphambanise ilungelo lokufunda sifuna ukuphumelela kwamanga. Uhulumende kumele abone ukuba uyanikeza izifundi uncedo lokuba zenelise ukufunda ebulenjini.
Incitshi kwezomnotho umnumzana Ngqobo Izidamlambo ukhuthaze uhulumende ukuba alungisise udaba lolu.
The price of data in Zimbabwe is too exorbitant as we all know and far from the reach of many poor students. And when I talk about poor students, I'm talking about those students who come from working class families if there's any way.
Indleko yemali yokufunda ebulenjini eZimbabwe iningi kakhulu, kayeneliswa ngabantwana babayanga abenelisi ukubhadala imali efunwa ngabo econet. Ukukhwezwa kwemali leyi kuphazamisa abantwana abangabayanga.
An ordinary student might need to have full access to the internet.
Inkokeli ezinaso ithi amakolishi afuna ukwenza imali ngesikhathi izifundo eziningi zisenkingeni yokuthola indlela ezingabasiza ukuphila ngesikhathi esinzima kangaka. Imizamo yokuthola imibono yamakolishi yehlule, kodwa umsekeli kamholo we-University of Zimbabwe Paul Mafumo utshele iphephandaba le-Standard izolo ukuba izifundi kumele zise izikhalazo zazo emakolishini ngokubhala incwadi. UMafumo uqhubeke esithi ukufunda ebulenjini be-intanethi sekuncede kakhulu izifundi, esithi nxa kulendubo ezikhona kazikasiwa kuye nabamanye amakolishi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umantshi eHarare namhlanje walile ukupha ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kumalunga amabili ebandla le-MDC Alliance uJoana Mamombe loSisile Yachimbiri. Ababili laba babotshwe ngeviki edluleyo besithiswa icala lokuyisa amapholisa. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomthetho zithi leli licala elingamelanga ukuthi olidalileyo avalelwe esitokisini kumbe khona ukuncitshwa imali yesibambiso ngoba umuntu ulakho ukuhlawuliswa nje imali ngamapholisa ifine. Omunye obekhangelelwe umiswa emthethwandaba lamhlanje ngunkosikazi Priscilla Gagonye owake waba umphathintambo wezisebenzi kodwa sokuthiwe uzamiswa emthethwandaba kusasa ekuseni. Ukagonye wetheswa icala lenkohlakalo ngoba ethiwa wayethengisela abantu izitanda zokwakha izindlu okungekho emthetheni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukubotshwa kukaPetronella Gagonye owayengummeli wePhalamenti eGoromonzi ukhombisa vele ukuthi omongameli bezanu babevele beyizigelekeke. Akungapheli futhi lokho. Mana ngisho ukuthi akutshengiseli isifiso sikahulumende uwezanu wakhathesi sokunanza umthetho kumbe ukuvalela izigebenga ezibuyisayo. Hatshi, mina ngibona ngathi umzana Mnangagwa uqonde khona ukuqunta bonke ababesekela umuRobert Mugabe ngaphambi kokhetho luka 2023.
Yena ukagonye umbona engumuntu onjani? Engabe ngumuntu obemele vele abotshwe na kumbe usenindwa nje udaka?
Umama Gagonye wayevele emele iconstituency lapho engakhe khona. Evele engumuntu lwana owaziwayo ngokuhluphana labasekeli be-MDC ethatha amapulazi amakhiwa ngeganyavu lokunika abasekeli bakhe indawo zokuhlala ezingekho emthethweni. Ngisacabanga ngomunye umnyaka ethathelwa izimpahla lemota yeparlamenti ngenxa yezikweleti. Kuthiwa khona imota yeparlamenti wahle wathi eyinikwa wahle wabhalisa ngebizo likayise. Hayi, umama lo wayevele ethanda ubhuqu lomsindo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala belegciwane lecoronavirus elizweni nasemhlabeni jikelele. Ngesikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane.
Abasekeli beqembu lomdlalo webhola laseMelika eleTampa Bay Buccaneers lokhu libejabulela ukuba zintshantshu zalonyaka kwaleli qembu esigabeni saphezulu eseNational Football League emncintisweni walonyaka omkhulu walomdlalo weSuper Bowl odlalelwe esigabeni seFlorida izolo ntambama. Leli qembu belilala lentshantshu zanyaka enye okuliqembu leKansas City Chiefs elinqotshwe nge-31-9. Ingcwethi zezempilakahle zakwelemelika ezohlangothilwe US Centers for Disease Control and Prevention zibika ukubana kulobufakazi obuveza ukuba umhlobo we-coronavirus ovelela kwelebhilithane uthelelana lula njalo umemetheka ngesiqubu esikhulu kwelemelika ukwedlula uhlobo lwanyakenye lwaleli gciwane. Inani labantu abayithekelela esihlengeni saseZanzibar esiphansi kombuso weTanzania ezwekazi le-Afrika libikwa liqansa. Lanxa inani lababanjwa yi-COVID-19 kulelo lizwe lalo lisidla ubhedu liqansa.
UZulu ukhonona ngembadalo ephezulu eyokuthola isithupha esiqondileyo ngemva kokuhlolwa igciwane le-coronavirus. Lokhu sokudale ukuba iningi ligcine lithenga izithupha ezingaqondanga okugcina kubangenisa engozini yokujeziswa ngabomthetho. Ikhomishini ekhangela ngenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi isaphenya inhlanganiso ezibikwa kuyizo ezipha incwadi ezingaqondanga eze-COVID-19. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
isithupha esiqondileyo kundawo ezivunyelweyo nguhulumende kubiza amadola emelika angamachumi ayisithupha lanhlanu, i-$65, kuthi laba abathengisa lezi zithupha babiza amadola emelika angamachumi amathathu. Unkosikazi Nosizo Ndlovu, umhlali wakoBulawayo, uchaza ukuba kungani uZulu ekhetha izithupha ezingaqondanga eze-COVID-19.
Hlupho lukhona endibonayo ukuthi abantu bezebegcine besiyathenga ama-certificate yokuthi lapho kumela kuyethathwa khona ama-certificate adura. So nanxa ungabhadala 65 wena leyo umuntu ekuchiphisela nge-$30 isibhethi uhambe umuntu onochiphileyo. Why vele igovernment ingayehlisi or vele ama-certificate la ukuthi umuntu eteste ethathe for free?
Okusekelwa ngumnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association.
Indaba ebangela ukuthi abantu bathathe izithupha zomgonyati lezo zotshenzi bahloliwe igcikwane le-COVID-19 kuyikuthi kuyadula. Sikwazi ukuthi $60 imali eningi kakhulu nxa siyiqathanisa lemali ye-South Africa kumbe le mali yeZimbabwe i-RTGS. Asikatshelwa ukuthi vele imbangela yokuthi ifike ku-$60 kuyabe kuhlanganisweni kwamanye amazwe khona kuphansi. Asikatshelwa thina ukuthi wayidula kangaka.
Ama-laboratories abika esipha abantu izithupha ezingaqondanga ezokuhlolwa igcikwane le-COVID-19 agoqela i-Closed Clinical Diagnostic Lab ese-Avondale eHarare le-Genau Pathology Laboratories layo eseHarare. Umnumzana Justin Moyo osebenza eGenau Pathology Laboratories ulandule lokhu esithi abantu abaphandle yibo abasebenzisa ibizo labo nxa besipha abantu izithupha ezingaqondanga ezokuhlolwa i-COVID-19 hathi bona kumbe izisebenzi zabo.
No, these are people by the street corners, you know, from the dark alleys of our towns.
Laba ngabantu abasezitaladeni abazama ukuqilibezela kodwa ke abaphumeleli kulokho. Ayisibo bantu abasebenza lapha kithi. Ngikhuluma nje kulolunye udaba oluphenywayo ngabo abantu bezama ukusebenzisa ibizo lethu kodwa babanjiwe ngoba behlulelwe ngolunye uphawu lwethu olusenza sehlukane labanye esilufaka kuncwadi zethu. Ngalokhu ngithi laba bantu bacabanga ukuthi bangenza imali ngokusebenzisa amaphepha
ethu.
Udokotela Rogers Magigo ukhuluma ngengozi ekhona kumpilakahle kaZulu uma abantu beqhubeka bethatha izithupha ezingaqondanga.
Ungathola i-fake COVID certificate khonapho kasithi ulayo i-corona uzahamba kusukusela kulabo zabo uhlangana labo uhamba kuze kuyela lapho zahlala khona zabuthelela abanye umkhuhlane.
Isikhulumeli sekhomishini ephenya inkohlakalo elizweni, iZimbabwe Anti-Corruption Commission, umnumzana John Makamure, wenqabe ukuthathwa ilizwi ngoba esithi lokhe besaphenya abantu laba abephula umthetho. Wagcizelela ngokuthi kodwa umathengisa isithupha kanye lomathenga bonke balecala uma bengabanjwa. Kusenjalo, ikomiti le ithole amabhokisi angamachumi amane alezinto zokuhlola igcikwane le-corona atshontshwe esibhedlela sempilo. Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo wenqabe ukuphendula imibuzo mayelana lamabhokisi ajontshwa esibhedlela sempilo. Umnumzana Makamure uyalandisa.
The Zimbabwe Anti-Corruption Commission has recovered PPEs with
iKhomishin yeZimbabwe Anti-Corruption Commission isithole impahla zokuzivikela ezibiza amadola azinkulungwane ezilithumi lambili lengxenye United States 12,500. Ukuphenya okwenziweyo kuveze ukubana lezi mpahla ziyantshontshwa esibhedlela sasempilo njalo zazinikezwe imihlanganiso ye-UNICEF. Lapho abaphenyi bethu besahlolisisa lolu daba sekuseduze ukubanjwa kwabalecala. Sithole eminye imibiko ukubana impahla lezi zintshontshwa ezibhedlela zikahulumende zithengiswe emkambo omnyama.
Isikhulumi samapholisa koBulawayo u-Inspector Bednikon Ncube uchaze ukuba izitsheziso zalabo abatholakala belezithupha ezingaqondanga ziphiwa lugatsha olubonwa ngokwahlulelwa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga amaningi akubandla lama Republicans edalele Senate kwele Melika kukhanya angasoze asekele ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump atholakale elecala lokutshotshozela udlakela. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Italele Senate kwele Melika likhangelwe ukuthi lizaqala kusasa ukulungiselela ukutonisa amacala etheswa owayengumongameli umnumzana Donald Trump okuthiwa wajojozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edalele Congress mhla 6 Zibandlela bavimbe ukuba lokwama electoral votes okhetho lukamongameli olwenziwa nyakenye ngolwezi. Idalele lithi uTrump wazama njalo ukuguqula impumela yokhetho ngokuqamba amanga ukuthi ukhetho lolu lwebuwa ngowamnqobayo umnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. Akuna bufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa. Kukhangelwe ukuthi abakubandla lama-Democrats edalele le-Senate bazaqala ukukhuluma edaleleli belandelwa ngabavikela uTrump abathi ukuthoniswa kwakhe akukho emthethweni njengoba siwaphuma esikhundleni sikamongameli. Abalandela udaba lolu abanjengonkosikazi Priscilla Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwale Melika bathi ukhanya engani abakubandla lama-Republicans ngoba sozibavotela ukuba uTrump wephula imithetho yelizwe loba nje kusaziwa ukuthi wenzani.
Angazi ukuthi impumelelo yangkhona izaba njani njengoba nje kukhanya ukuthi ama-Democrats lama-Republicans ngabantu labana abale ngqondo ezithiyeneyo. Ama-Republicans bathi bona kabakubona ukuthi uTrump uphambanise ngani and kusho ukuthi vele bona mhlobo wenhlanganiso yabo umuntu ophambanisileyo kibo kaphambanisanga bayavikelana njengoba nje sibona bevikele omunye ngale uGreen kuCongress. So asikhangelelanga lutho loba nje uTrump eza kuba nguye yedwa upresident welizwe le-America waye wayimpitshwa kabili kodwa impumela yangkhona yokuthi ama-Democrats kabasozi bekwanise uba lama-vote angu-60. Nxa bezathola abantu abazabavota labo from i-Republican Party bazaba bathathu kumbe babe bane. Enye indaba bebefuna ukuyinquma yokuthi nxa impeachment leyana baza impeach ukuthi angaphindi futhi ukuthi abe lesikhundla kupolitics esimnika ukuthi angaba ngupresident kumbe esinye simnika amandla angaphezulu. Lokho futhi kangikubona ukuthi kuzaphumelela njengomuntu ofunayo ukuthi arane futhi ngo-2024. Lokuthi ama-Republicans nxabe lokuba emesaba bemqhuqa uzaphuma nje kungelalutho kungelampumela.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika uthi kaboni ama-Republicans esekela ukuthi uTrump atholakale elecala.
Ngibonangani ama-lawyers ka-Trump lama-Republican wona azozama ukuthi bethi khona khona lokhu Trump saphuma esigodlweni engasengu president lokhu ukuthi abe impeached soku unconstitutional. Kodwa ngibonangani leyo asonto emqotho ngoba siyezwa abantu abafundileyo kwezomthetho bathi akulaqiniso lokho abakukhulumayo. Ama-Democrat ngibona wona azozama sibili ngobunzima babo ukuthi bevule izilonda bazazama ukuthi sibili belethe ilanga lika-January 6 libekhumbuze abantu okwenzakalayo ngoba kuyakhanya ukuthi ama-Republican amaningi asengani asekhohliwe kumbe sokukhona okukhona kumbe abanye sizisaba khona ukuthi ama-constituents abo ayaba-attacka.
UTrump ngumongameli wakuqala kwele Melika ukuba athoniswe amacala edale le-Senate kabili phansi kwalokho okubizwa ngesilungu ngokuthi impeachment. Abanye bake bathoniswa kudaleleli ngumnumzana Andrew Johnson ngomnyaka ka-1868 lo mnumzana Bill Clinton ngomnyaka ka-1998. Ababili laba batholakala bengela macala. Ngimbele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokhipsi Dube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ngesikhangele inhlobo zendaba. Selumisiwe uhlelo lokuhlaba abantu Jackson ye-coronavirus kwele South Africa ngemva kokuba sokuvele ubufakazi bokuthi umuthi we-Oxford AstraZeneca obusuthengiwe awusebenzi kuhlobo lwegciwane osoluqhamuke kulelo lizwe. Silugqiba lapha uhlelo lwalamhlanje livalelisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.